Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-9 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wethule ugwalo lomhlahlandlela ozalandelwa nguhulumende webandla lakhe alibana lithe lanqoba kukhetho imanifesto oluthembisa uZulu okumqoka empilweni.
Buyinto enhle ukubana athembise abantu, kodwa ungakukhangela okuhlekisayo ukuthi kanti njengoba esefika ekuphetheni kokugcina kwekampeni yakhe ubehamba ethembisane abantu.
Ngokusuka kukhetho, umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora owaphiwa imali edlula izigidi eziyisikhombisa 700 million Zimbabwe dollars uselahle imali ezinkulungwane ezingamachumi amabili US 20,000 dollars. Silengxoxo lo Senator Khalipani Pugeni ilunga lebandla lakhe.
Uphiwa imali kahulumende yokuthi ulungiselele ukhetho, lufuke ukhetho, wehluleke ukuregister abantu uzuziregister wena.
Sizalethulela ingxoxo lomhlabeleli uVusa Mkhaya wethule ingoma ayihlabela lo Freddy Madamara Gwala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu njengensukwini ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wethule ugwalo lomhlahlandlela ozalandelwa nguhulumende webandla lakhe alubana lithe lanqoba kukhetho imanifesto. Imanifesto le ithembisa uZulu okumqoka ukugoqela ukuvuselela umnotho, ukusungula imisebenzi, ukuthuthukisa impilo zabantu beZimbabwe kanye lokususa imisebenzi yokuphathwa kwenhlelo zikaZulu ezidinga amaphepha eHarare eyisa eGweru lapho athi azavula khona isigodlo esikhangelane lalumsebenzi i-administrative capital ngesiNgisi. Ugwalo lolu luthi njalo phansi kukahulumende we-CCC abafundi abasoze babhadale imali yemfundo ye-primary lase-secondary ngitsho le mali yemhloliso ama-examination fees. UChamisa uthembise njalo ukuthi uhulumende wakhe uzakhwezela izisebenzi iholo ukuthi ziphile kuhle. Wengeze wathi uhulumende wakhe uzasungula inhlelo ezilohlonzi zokunakekela abantu abagogekileyo kanye lasebeluphele. Ngakolunye uhlangothi, ibandla leZANU PF lona lithi alisoze lethule imanifesto ngoba lisithi imisebenzi yalo yentuthuko elithi lizisungule eminyakeni emihlanu ephelileyo iyazikhulumela yodwa. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso elwela ilungelo loluntu ebheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Buyinto enhle ukubana athembise abantu, kodwa ungakukhangela okuhlekisayo ukuthi kanti njengoba esefika ekuphetheni kokugcina kwekampeni yakhe ubehamba ethembisane abantu, kodwa uma ethembise umnotho onzinzileyo, ethembise ukuthuthukisa impilakahle yabantu, simtshayela ihlombe.
Yebo, uChamisa usethulile imanifesto yakhe, kodwa siyabona ukuthi iZANU ithi kayisoze yethule imanifesto yona ngoba ithi imsebenzi kaMongameli Mnangagwa iyazikhulumela. Ungathini ngalokho?
Lokho kwenziwe iZANU lenze ubuntu ngoba izethembiso hayiselithembisile, elithembisile sibili lathembisayo kudala siba le blueprint eziningi kakhulu okunye engxenye okwenze bangabelayo kathesi ikuthi akusela umuntu ongababhalela siyakwazi ukuthi umuntu owabhalela ngumfoka mlevu so umfoka mlevu njengoba engekho babe sebecatsha ngokuthi imisebenzi kamnangakwa imisebenzi kamnangakwa kodwa emuntwini sibili ophila ikakhulu kulomkhono welizwe lemandebeleni ngiyibhode ngiyemfika egwanda ngiyemfika echolotsho ngiyemfika elupane ngiyemfika enkayi hayi angiyiboni imisebenzi yangkhona ngoba kulamgwaqo kade singangena ufalse road izingozi zodwa ngenxa yomgwaqo ofileyo ungangena usiye echolotsho idistance okuze uyihambe nge-1 hour 30 minutes ihamba 4 hours ungaphuma ngomgwaqo enkayi i-158 kilometers uyihamba 5 hours so mbona ngazathi uma kungathiwa umnangagwa evotelwe ngemisebenzi yakhe emuntwini ophelele ekhanda bekungalasizathu sokuthi emvotele ngaphandle kokuthi umvotele nje ngokuthi uyamthanda kodwa ngemisebenzi hayi ukumehlula umuntu kamlimo kumehlule uzehlulekele sibili ukuthi ngaphandle kokuthi abamvotela abaye bethanda ibandla kodwa uma siya ngemisebenzi hayi kangikhulu ukuthi laye uma ungambuza ngiyakhumbula laye last year ekhuluma esithi hayi lingivotele laloba kungekho esesikwenzile ezitholo ngakho umlomo kodwa lisivotele so kangikhulu ukuthi abathi evotelwe ngemisebenzi bayibona ukuthi yiphi leyo msebenzi akula nto ayenzileyo
umkhokheli we-MDCT umnumzana Douglas Monzora sibona ukubana usephumile kulolu khetho ekhala ngokuthi kaphathwa kuhle iZimbabwe Electoral Commission. Ukuphuma kwakhe lokhu ubona kuphathisa izanu, kuphathisa i-CCC kumbe awubone kuletha umahluko.
Ukuphuma kukababa uMonzora kulezi ntezi okuzithoyo. Kucho ukuthi ungenile amathuba akhe wabona engekho kungabe kungokunye kwangkhona ngoba sibona abantu odelabo iningi labo baphuma bajoyina izano kumbeni kuyabe kubonisa ukuthi playing field ayikho fair kangikwazi ukuthi sizathu sakhe esibambekayo kakhulu yisipho ukuthi vele ungenile sebonta amathuba akhe mafitshane njalo ngemva kokulahlekelwa ngabalandeli kumtshengise khona ukuthi hayi akula ngenye indlela azanqoba ngayo kumbeni kuyabonisa ukuthini lawothi ekhangele wabona ukuthi i-playing field izekhi ekwenzayo kumbeni okudingakala ukuthi abantu bethole amathuba afana ukuze bencintise kabakuphiwa.
Hello ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo umkhokheli wenhlanganiso yebhejuli likaZulu njalo ehlaziya ezombusazwe. Kunjalo nje ngokusuka kukhetho umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Douglas Monzora owaphiwa imali edlula izigidi eziyisikhombisa i$700 million Zimbabwe dollars uselahle imali ezinkulungwane ezingamachumi amabili US$20,000 ngenxa yokusuka kwakhe kukhetho. Sixoxe lelunga lebandla lakhe uSenator Khalipani Phugeni ukuze sizwe imbono yakhe ngokwenzakala kubandla lakhe.
Uzokhumbula ukuthi ngicabanga kwakungu-2019 or 2020 kule audio le engarekhodwa ngixoxa labanye bami yasigcwaliswa umhlaba wonke ngikhuluma ukuthi lo baba into le ngekayenelise so ukusuka kwakhe ku-confirma le nto engayikhuluma ngalesiyana isikhathi noma abaningi nje bekubone sokulate bevume sokulate ngangingakhulumi ngoba ngimzonda ngangingakhulumi ngoba ngithanda umama Makhuphe ngingafuni ukuthi athathe over from mama Makhuphe ngangikhuluma ngoba ngibona ukuthi inhlanganiso yabantu abaningi abayifelayo abaningi baphelwa ngumsebenzi abaningi basala bezintandane bejonelwa ngabazali ngama breadwinners abaningi manje bayizigoga ngenxa yomzabalazo lo inhlangano lo ye-MDC so akwaba inhlekisa nje ukuthi kuthathwe inhlanganiso emkhulu kangaka elomlando omkhulu kangaka lomsebenzi omkhulu kangaka kuphiwe abantu nje abayenza ongathi khona ikwe-actor kwakokobuhlanya nje comedy kodwa ke sesilapha sesikhona bathi ku-catcher up lami yana into engangiyikhuluma ngangiyibonile ukuthi iza la
manje abalandeli bebandla sokuzamele bevotele liphi ibandla umkhokheli webandla esesukile kukhetho
Lo mbuzo phela asuma ukuthi babe khona abantu ababengamvotela. Angiboni. Abantu beZimbabwe ungababona ngathi abayazi into abayenzayo, ungababona ngathi bayiziphukuphuku, kodwa bayazi into abayenzayo. Kakhulukazi lo bengazami lokuba bribe, izami ingcono ke yambe ba bribe ngama rais lawa ebese ba threata lokuthi izobakhupha emhlabeni bese sithini bese beyivotela ke bese saba elanga lezo zinkwa ababe zitholile nalezo insuku. Manje bongela abantu abaninga yona phela uyabona, bengekho into abaninga yona, wabona indlela abakhupha khona uDr Khupe, wayibona i-tribalism inkulumo zakhona yonke into yakhona nje. Sengikhuluma kithi ngapha komthwakazi, hayi bengicabanga ukuthi kwekhona ozomvotela. Even nakho nje iZimbabwe yonke ilizwe lonke angiboni.
Bakhona abanye abathi sokusobala ukuthi kwenziwe nguMonzora kukhomba ukubana usebenzelana lebandla lezanu PF. Kungakuliqiniso yini?
Lokho msakazi akudingi ukuthi abantu betshone begesa ukuthi ngamanga oliqiniso. Uzokhumbula unyaka odlulileyo okhulumela umongameli welizwe uGeorge Tshabalala wazikhulumela ngokwakhe ukuthi bakhupha uDr Khupe bafaka uMonzora ngoba becabanga ukuthi kule set of skills alazo angazenza ukuthi akwazi ukuthi message yabo it get through. Siyakwazi ke ukuthi kuthi ukuthi badala because kwakukhanya vetakala ile set of skills namanje nje kunje, so uhlulekile akho umuntu ade emfuna. Yikho ukuphuma nje lokho efafaka zonke lezi zizathu izaba nje ikwehluleka lokho, akho kwehluleka kwedlula lokho. Ikuthi nje abantu bakithi ngesinye isikhathi bayadlaliswa nje labo bavuma ukudlaliswa ngumuntu. Mangabe ube ngumongameli wenhlanganiso okwedlula iminyaka emithathu, kwedlula 3 years, uphiwa imali kahulumende yokuthi ulungiselele ukhetho, lufuke ukhetho, wehluleke ukuregister abantu ukuze uziregister wena, dukuduku usubona ukuthi ake ngikwazi ukugijima mina ngingela abantu abangisekelayo ngoba ayikho possible lento, sujika sosithi ngiyaprotesta. Uprotesta against bani wena ukwazile ukuziregister?
Alo ke nguSenator Khalipani Phukeni, ilunga lebandla leMDCT. Imizamo yokukhuluma lomnumzana Douglas Monzora yehlule, kodwa izolo utshele intathele izindaba ukuthi esinye sezizathu ezibangele ukuthi akhalale ukhetho ukuthi uhulumende walale imali evela eEuropean Union ezigidi ezintathu zamayuro emele iphiwe abavotisayo kumbe ama-poll agents ngesikhiwa. Ngusenjalo ibandla le-CCC lithi lokhe lithwele nzima ngokwalelwa imibuthano ngamapholisa enkayi. Ngesizwe umsekeli kamgcini sihlalo waleli bandla esigabeni seMathebelele North umnumzana Jabulani Hadebe.
Ukwenza kwamapholisa kuyadanisa. Sasibhale incwadi sibazisa ngokuthi sifisa ukwenza i-sports tournament enkayi sports arena eceleni kweprison yenkayi. Amapholisa asebhala incwadi besiphendula besithi i-tournament yethu esasihlele ukuyenza nge-Saturday 5 and Sunday 6 ayiphumeleli ngenxa yokuthi abanikazi bemaground bayalungisa amaground abo, bayenziwa ama-renovations. Sahamba sakhangela thola ukuthi ligceke nje akula ama renovations ayenziwayo, kodwa amapolice abasivimba ukuthi siyenze i-tournament. Lokhu kuyadanisa kakhulu ukwenza kwamapolice.
Umongameli webandla umnumzana Nelson Chamisa ubekhangelelwe ukufika khona ngapho enkayi, ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Umongameli Pastor Nelson Chamisa uzabe khona ku rally enkulu ezayenzelwa enkayi North kusasa Wednesday 9 August. Ngithanda ukukhuthaza abahlali bendawo ukuthi babuye ngobuningi babo lalawo bahlalisane nesigwe bazokuzwa umongameli ephawula imanifesto yethu njengebandla le-Citizens Coalition for Change. Ngixolise abenkayi South ukuthi abasoze bafinyelele enkayi North ngenxa yokuthi amawadi abenkayi South akhatshana lakhatshana, njalo akhatshana lenesigwe. Njalo njengebandla sizaqoqa inhlelo ezayenzelwa enkayi South lapho ubukhokhelo buzabuya buzophawula njalo imanifesto yebandla le-Citizens Coalition for Change.
Njengoba umongameli Emmerson Mnangagwa eke wafika khona ngapho, libone njani uhambo lwakhe, njalo kukhona inokubambekayo akukhulumileyo.
Bebe lethuba elihle kakhulu lokuthi basebenzise umgwaqo wakithi njengenkokheli zebandla lezanupf, kodwa bona bakhetha ukubuya behamba ngendiza mchina. Sebefikile njalo bebe lethuba elihle kakhulu ukuthi bakhulume ngesibhedlela sakithi esingela x-ray le moshari le 15 years ingasebenzi. Bebe lethuba elihle kakhulu ukuthi bakhulume ngabantu abasebenza emahofisini kahulumeni abavele eMpumalanga, bachazele abantu bakithi ukuthi indawo abantu bakithi bengaqashwa emahofisini kahulumeni. Bebe lethuba elihle elokuthi khona bakhulume ngokuthi izikolo zakithi ababalisi ngabantu abangenelisi ukukhuluma ulimi lwabantu abethu abafunda ezikolo zethu njengemathebheland lasenkaya. Bebe lethuba elihle njalo elokuthi khona baxoxele abantu bakithi bakhulume ngezimuli ezahlakazeka ngesikhathi seGugurawund. Khathesi abanye babechisela imizi ngesikhathi seGugurawund, abazali bahle babulawe, abantwana bahlakazeka, abanye bahambe ngale, abanye bayale. Ngikhuluma sokulezi muli abangaziyo ukuthi abafowabo bodadewabo baqonda ngapi ngenxa yokuthi lolalo wayesebaleka ezama ukuthi azincedise ukuthi angabulawa. Bebe lethuba elihle njalo elokuthi bakhulume ngezimuli ezadilikayo ngenxa yokuthi obaba basebesuka bechiya onkosikazi labantwana besiya kwemazweni asemaduzanene kubo Botswana la kubo Zambia la kubo South Africa besiyadinga amadlelo amahle. Ezinye imuli kwahle kwaba yokuchitheka kwazo. Bebe lethuba elihle ukuthi bakhulume ukuthi bazancedisa njani lezo muli ukwenzela ukuthi zihlangane. Akulanto ebambekayo abayitshiyela abantu bakithi ngaphandle kokuthiya abantu bakithi sebelesigudo sebegijinyiswa yizisu ngenxa yenkukhu ezasezibonakele ezazinikwa abantu khona ngale. Njalo babe lethuba lokuthi bakhulume ngabantu bakithi abanye abafela engozini yomgwaqo bevela eBhinga, ibhasi yaba le accident emgwaqweni le emibi engazange ilungiswe ngenxa yombuso omubi weZANU-PF. Akula ngitsho lenkokheli eyodwa yeZANU-PF yakhulumayo ngabona labo abantu abalimalayo kuleyo ngozi yomgwaqo.
Lo ke ngumsekeli kamgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebelele North umnumzana Jabulani Hadebe, imizamo yokukhuluma labezanu PF yehlule.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sizwe esiphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi uphenyo oluqhutshwe inhlanganiso ye-Public Policy and Research Institute luveze ukuba abantu abaningi kakhulu abayisilinganiso esi-77% eZimbabwe bafuna inguquko kube lohulumende omutsha. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi abedlula amachumi ayisithupha abazonda uhulumende baselizweni ukuzohlola ukhetho bevela kwamanye amazwe. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 lichona njani badala, ngiyalibingelela umhlaba wonke nje lonke izidayi qhubanini umsebenzi siyawuthakazelela kakhulu. Into nje umama lo osuke ku-AMDC esiya kuzanu, hayi muntu kathixo, muntu kathixo lamanga amakhulu kakhulu sibili. Akulantuthuko yenziwa izanu lamanga, singabe yazithulela kungcono ulandisa isikhathi esingakutshela abantu amanga into engayisiyo. No, ayisikho sibili. Intuthuko ibone kuzanu yiphi kwenza ukuthi kule ntuthuko izanu le ntuthuko? Lawa akhuluma ngamanga njenga angadingakali ukuthi ngabe uyasitshela wona kumbe uyatshela abantu. Akulasisindo ukukhuluma izanu akulalutho. Qiniso lihle, akulanto eyenzile abantwana bayahlupheka abaningi kakhulu elizweni. Kukusuke abahlupheka kakhulu, into ekhuluma vele ayilasisindo, zithulele nje kuphela. Akula muntu ongakulandela lokho. Wena ususwele ukuthi ungaya ngaphi, kuliphi ibandla. Wathi ngcono uhlanze amahlanzi ubuye wadla. Dlana amahlanzi lawa usubuyele kuwadla ngawakho nje, akusadingi thina kiwo labantu baseZimbabwe, kusabadingi lokho. Thina esikufuna ingqubekela phambili kuphela zwi. Ilizwe lifile, alilana lilane ngenxa yezanu. Konke nje okubona kuthenihlikilile eZimbabwe ngenxa yezanu kuphela. Ngombuso wabo wobusela, bengalandaba labantu, bengalandaba labantwana bafunda beqeda izikolo, abalamsebenzi bayahlupheka abantwana. Ona obabona bephumelela abantwana basekhaya, hayi zithulele. Muntu kaThixo, nyabonga kakhulu okhuma ngeNkosi Bandla kwale Botswana. Sambe siyevota bantu bakaThixo. lonke nje jikelele izibabhe yonke
sanibonani sanibonani ku studio 7 onibulisayo lapha umntalo Khumalo nilane gold bakwethu hayi ngakho ke lapha ke yile indlela enzakalayo lapho ngendaba zokhetho bayakhala abantu ku opposition ngaye kumfana lo uJamisa ukwenza kwakhe ukhuluma iqiniso kuhle ezimabhakusena opposition party iopposition nje ayikho total ngoba oJamisa laba emini bangama opposition tambama bayizana uPF ever since ngineke isikhathi sekhu kushaya ikhu bemnika igunya lokuthi abe nguye umkhokheli welokuzini abe ngumkhokheli we-alliance wala ukuthi kungenziwa ama-reforms ukhetho wahlukaludliwa khonapho ukhetho kaludliwanga manje uya manje uyazi ukuthi njengoba engazanga ama-reforms izanu kumele ibe le-upper hand so kuza kuba inhlanhla inhlanhla yamaSwazi ukuthi maybe awine 30% kulolo lukhetho lolu 30% kuzaba inhlanhla enkulu inhlanhla already ukhetho nje kuseluluzini izanu lama ingayiyekela nje ukukhampeyina sengawina lobi ngakhampenanga ngoba akuna opposition so abantu nje baphongu zihlupha ngaboJamisa uJamisa nje yizanu zanu PM ngoba ubuka into eseyenzile kobulawayo umonakala awenzile kobulawayo ukuthi ungakanani ukuthi umkhulu ongakanani iparty yake yabidwa yimuntu oyedwa lama spokesman party yonke political party yonke hayi ngiyabonga
hey linjani linjani mahlabezulu baka studio 7 yalibingelela imufo kaKhuphe mbuya ekhezo kwamanje ngilaphe abroni lapha badala sulusizi ngabafana bejwane bebesitshala ingoma ezimnandi hayi sulusizi kakhulu simadolonzi masazi ukuthi siqalise ngapi siyecina ngapi hey usathane yazo uyafika noma yinini hey sibonge imthandazo kulabo abaphiphileyo siyagcekisa imthandazo ukuthi baphike labo babe right hayi silusizi danile sidabukile phakathi komculo kade umnandi kangaka
livuka njani balalele labasakazi boka studio 7 hawo siyabonga kakhulu ngeyifikelo lihlala lisithatha lisibeka khona straight lapho kwenzeka khona izinto hayi simzwile ku Douglas Monzora ukuthi kasangeni kwe-election noma enazo izizathu zakhe kodwa izizathu zakhe esikhulu uDouglas Monzora akala support ngitsho vele angazi ukuthi vele singambala sithini ukubonile ukuthi udlalisa $20,000 yakhe kubuye lo mama lo kumbe lithenga ubani maphosa lo oye ku-MDC Alliance lilana liganyane nje lifuna ukudla nje ngoba bathi bebona after i-Supreme Court judgment le yangena yadala inkinga kumushuncushu zonke zenzeka ku-MDC Alliance yaqina kuphuma usiba i-CCC wakhetha ukuba lo Monzora ngoba yena wayefuna ukuba eloko esidla ngokuba yi-member of parliament manje senqoma izanu angathi ungena ezulwini kodwa into emnandi ngakhona izanu mhla ka-23 siyayikhipha ke asazi ukuthi uzobe encome kuphi uzoqala ukuba futhi sebuya ngoba liganyana uzobe sefuthi esencoma futhi ngapha ku-CCC njengomuntu ofuna ukuhlala ekhoti kodwa at this time eke kulunga ya
mbingelele enkundleni into litshona njani basakazi okhuluma engumantsheza hayi yezwa basakazi olindwe maphosa ukuthi bathi sebengene eKhenane uthi yena waphuza ukungena kuzano ukuthi ayekudla intuthuko abakhuluma ngayo thina siyazibuza ukuthi kanti intuthuko abakhuluma ngayo kuphi njalo futhi uma kuyukuthi ngempela abantu izano bayayithanda isizathu sokuthi bahambe betshaya abantu ngesani isizathu sokuthi befoste abantu ukuthi bahambe betshaya izilogane zabo ngesani isizathu sokuthi kubulawa abantu kunini abantu besifa befela into zombusazwe uma kuyukuthi ngempela iqembe libusayo abantu bayalithanda liyabe libulalelana abantu umbuzo ukhona lapho kambe ngempela ungathi abantu bekuthanda kodwa uhambe ubatshaya ukuthi bekulandele wena ukwazi ukuthi bekuthanda lalokho esihlala kukhunywa ngakho ukuthi umuntu engayenza nje okuyi 1 kilometer efakithara uyagibela entabeni amemeze ebantwini ukuthi sengilenzele lokhu ngalokhu esikunanzelelayo ukuthi angazi ukuthi laphana uyabe senzela abantu ifavor yini ngalokhu uyabe yenze 1 kilometer efaka ithara sokuza khulunya iminyaka wonke ukuthi kona bayenzela abantu asoqinisa lelo kusukela le kungakafika independent abantu bezano vele bayathanda ukuhlala ukuphila ngodlame, bayathanda ukufosta abantu ukuthi bechaye isiloganisa, kodwa ngithemba ngelilanga kuzaphela.
Hawu Studio 7, ngiyabingelela abaphathi bohlelo, mbingelele bonke abalaleli yonke indawo. Mina ngenele ukudabuka, ngidabuke kakhulu ngengane zakithi, kakhulu insimbi zejwane. Yho, ngiyalila ngiyakhala, yini okwenzakala etsholotsho bo? Okuhle akusifanelanga yini Nkosi yami? Nkosi yami akusifanelanga yini okuhle? Lathi siziqhenya ngekatala emnandi, lamagama amahle, le mlayezelo ebesiyithola singomama. Siyakhala, siyakhala ngabantwana bakithi balale ngoxolo, engathi bengayithola indawo yokulala baphumule, bayibekile indawo yabo ebandla. Siyabonga abasenzele khona, Nkosi ibe nabo lapha bakhona labazali. Amen.
Hayi, siyabonga abalaleli bethu. Leyo ke bekumlayezo yenu elisithumele ngapha ku 12024650318. Siyabonga, lingathuki ke balaleli, likhulumeke liphikisana nje imbono kodwa lingathuki.
Salibonani. I-Islanders yasungulwa ngo-1926 ngabazukulu bakalobhengula Walbert Lawrence, yikho sisithi khona nekamachovana ekamzilikazi, ngoba yasungulwa ngabazukulu bakalobhengula Walbert Lawrence ngo-1926 beyibiza bethi Lions Football Club, and then yasitshintsha ke yaba yi-Islanders ngokuya kwesikhathi. Fred Gwala umhlabeleli engikhule ngimlalela kakhulu, ubedumile kakhulu eZimbabwe lokudumile lakhathesi, njalo umlandeli weHighlanders.
Ubana waya konanga
moya
yeZimbabwe,
chila
moya
kule ngoma yakhe ayiculayo ekhuluma ngeHighlanders. So ngathi ngisenza ingoma le ngacabanga ukuthi ngubani umuntu engingamfeature ukuthi sihlabele sonke. Nasengibona ukuthi uFred Gwala njengomuntu engikhule ngimlalela kakhulu, njalo ngimlandela, engaba i-right candidate yabahle bavumela phezulu sibili wathi hayi uyafuna ukuthi sisebenze engomeni le, ngoba iHighlanders uyayithanda njalo uyayilandela. Isidingo zitshaywe ngumthalisi Molo ekobulawayo, nguye oproduce ama-instruments engoma esestudio sakhe kobulawayo. Umculo uyatholakala ku wonke ama online stores, uyatholakala ku Spotify, ku iTunes, uyatholakala ku YouTube, uyatholakala ku Amazon, njalo yonke indawo. Nxa umuntu engangena online adinge afake ibizo lami uVusa Mkhaya lo Fred Gwala Highlanders enamachovana, depending ukuthi usebenzisa iphone mani kumbe usebenzisa icomputer mani, bazakwazisa ukuthi khona itholakala ngathi, but iyatholakala zonke indawo. Siyenze isiqiniseko ukuthi wonke umuntu enelise ukuyithola. So far i-feedback inhle kakhulu. Ngesandile ezayo izabe itshaywe BF ingoma, ama-players e-Islanders bazayisebenzisa ukungena ngayo e-stadium nxa bedlala ama-home games. Lokhu kukhulunywe ngu-chairman we-board e-Islanders. Kungijabulise kakhulu ukuthi khona i-board isilalele ingoma bayi-approve ukuthi khona bazayisebenzisa njenge-anthem e-team nxa kudlalwa ama-home games e-BF.
Umculo lo siwenze emoyeni ngoba mina ngihlabeleli abathi ngesikhiwa i-touring musician, so bengisendleleni
uFred Gwala eSouth Africa uproducer esisebenze laye ekobulawayo sayiyenza sayihlanganisa sisemazweni amathathu achine ukuze ihlangane kuhle. This day kulula ukuhlanganisa umculo nxa wonke umuntu ekwanisa ukungena online kulama platforms asenelisayo ukuthi sisebenze sikhulume sibonane as if sisonke semndawo. Ama platform anjengabo Zoom ayakwenelisa khona ukuthi kona siyenze lokhu abathi conference and no rehearse or record as if sisonke thina singekho sonke.
Ngovusa mkhaya ke lo obexoxa ngengoma yake entsha yeHighlanders esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.